Lingabe lichona njani balaleli siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 21 kuNhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima. Lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abaswelayo ukudla. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko zihlaziya ukulwisana okuphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu kusetshenziswa imisakazo kahulumende. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha, silontungamili inkomo e-Studio 7, lamuhla icubungula ukungaphumeleli kwabantwana bezikolo ezisemathebeleland le-Midlands. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni bathi indlala ilokhu ibathwalise nzima lanxa uhulumende wathi udinga amacebo okudingela abantu abaswelayo ukudla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungani izulu eleneleyo elizweni njalo izifuyo eziningi zicuba. Uhulumende usanda ukuthi udinga imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye yalo, i-$1.5 billion, eyokudingela abantu abayizigidi ezintathu elizweni abalambayo ukudla. Njalo lo mongameli Robert Mugabe wavuma ukuthi indlala le isikusibanga esibi kakhulu, i-state of disaster. Asizweni okwenzakala eMzola ku-Ward 5 eLupane, kungxoxo esiqhube lo mnumzana Athwel Makhwelo. Zidla ngapi njalo zinatha ngapi?
Hayi, futhi zinje zidalile zelo zisenda kezezivali. Amanzi lapho kuba la manzi agezi lapho nathi magodini yapontilwa. Hayi, kade zasithuba uba masingana abakhona kwathi kunatha zikolo uba bezisenda kulana ukubhula.
Sezwa njalo kwezinye izigaba zelizwe abantu besithibe sebezithengisa ngemali ephansi ngoba vele zizabafela.
Kakhulu sisakubona bazithengisile indlu yamahambi sezinkambi zami zingizivalisele indlala kuba ziyanathengela ama-temperature zamazangu-4.
Njoba sibona lokuthi uhulumende kwezinye izigaba zelizwe ukuthi uzabancedisa okwenkomo, lina likaze lizwe lutho esigabeni senu.
Hayi, thina yokusathulo ngoba babe-feeding ngiyana kwethu ungani la uyakhupha imali manje ukuthi ufide inkomo ufide abantu. Hayi, akukhwaniseki sasikhathi inhlalo lenzini. Hayi, akukhwaniseki konke lokho. Hayi, ungajabhesa umntu isigaba ngokuyinzini kumele uqele unye ukuthi hambi ifomu yakho ukuthi iyafide wafana kodwa ngokuzakhambisela manje manje vele amanzi ekhipha yathwala wapha manje futhi akuhambe isatiyoni uzasithela manje futhi ntiyancedi inkomo. Awuthi ukuphi imali akwaba nje abantu abafundisa asenze ngokuthi dabo kuyinto angena abantu abasebenza bese kuyoda futhi ngoba kubanzi mina futhi ngoba kuyafuneka imali yethu ngoba ukuthi abantu yana apho sikho ngapha uyahlukile ngapha amazi sikhile abantu yanidinga isi aya ukhala.
Lo umnumzana Athwel Makhwelo isakhamuzi seMzola 4 eLupane sixoxela ye ekhonale eLupane. Siphinde saxoxa lomnumzana Zondo wesiganda ebubi esichathisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Ngapha izulu lingani ngikubele ngisukuyana ngikhala kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo hayi ngathi kunezinye indawo kakhulu indawo ezingani lezibomvu kuyabo hawuke usiya kubomagaya kibo sikhuni inyathi le hayi vele nezilimo zangikhona vele ziphansi kakhulu kwezinye vele sezithatha alimakutsha sokufika futhi kuwe sokuthi nezindawo ezingani zingapha ngani ebhomlandi ezilihlabathi sithiya kubola ukuqala hayi kungani kuyabukeka kungani kungcono sikuthi hayi abantu okulahlisa umqando lezi indawo ezingani ekungani liyana khona ezilihlabathi hayi bekungani kungconywana ukuthi okomqando bangadlulisa lezi ezinye indawo vele ha kunzima kubi kakhulu kona vele isimo ebantwini lapha sibili indlala imbi sibili ngoba lezifuyo bese sesimene sibi kodwa kwezinye indawo vele okhe zisesimene sibi kwezinye indawo kungani kungcono
bese sizwa lokuthi kulabanye abathengisa izifuyo ngemali ephansi kakhulu ukwenzela ukuthi bezuze imali njengoba bezibona ukuthi sezicuba bekukhona yini khona ngapho njalo abantu sebezigcina yini izifuyo zabo
and then besokuqalisile khonoko ukuthi abantu bethengise izifuyo ngemali ephansi ngoba bekhangela amathokazi last of last week ebethengwa ngama-$100 then lezi ezinye vele zingani ziyabe zingani sezike ngamankomokazi izokade zingama ngoba singathi amathokazi lapha ebubi ebeqalisela kuma-$500 amanye ezinye amanye njalo ma-$600 so sithi amankomokazi ebekuma-4 so ungakhangela ukuthi from 4 esezithengwa kuma-$50 $70 inkabi nxa ebethi bakuzwele nxa ye-150
izulu leli elibe khona livuselele yini emasimini
ezinjengezibomvu indawo ekadile ezibomvu hayi vele sebekhohliwa kula lutho kuba nenkomo khonapho yikho ezidla khona khonapho vele aziphuma zakhutshwa ngemasimini zahle zahlala khona kuwesho ukuthi ihlabathi hayi kukhanyayo kungani kuvukile sibili kungani kuzaba nobungcono but ngabantu abalitshwana labo
abantu bathola yini ukudla mbelokhu kule
ndlalaindlala vele kunzima indlala kulobunzima ngoba kade sibe kulama amabele la kuthiwa ngakahulumende lapho mine ngikhona kunzima ngoba atholwa ngeziphaca ngokwaziwa ukuthi kuthiwa wena udlala lipibhora ngoba kumele uwathole wena ungazakaliyo kakhulu kade kuthiwa ngiyazalukazi bhadli kodwa athe sewakhangela sathola ukuthi useyizalukazi sokungokokuthi wena udlala lipibhora njaninjani so
ngezinye indlela kuyenzakala ukuthi umuntu omdala oseluphela engakutholi lokho kudla kuthole ngumuntu nje osaqinile ngoba kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla
kakhulu ewadini engiyo ward 7 yikho kwenzakaleyo ngezithi bona ngani bekuyi Wednesday khonapho yikho kwenzakaleyo sibili abanye abantu abadala abangalala muntu ongabancedisa baswelile sibili batshele ukuthi khona wena udlala ipibhora
Lo umnumzana Zondo oyisiganda ebubi sixoxela ecingweni ekhona le esiganda. Iningi lithi owayengumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo wayedume ngokulwisana labantu ayengavumelani labo esebenzisa amaphephandaba kahulumende afana le The Herald kanye lomsakazo we-ZBC esaphethe lesi sikhundla kodwa ngokususwa kulolu gatsha iningi lithi umoyo ubikwa esenguye ohlanjazwa liphephandaba le-The Herald okwedlula abanye bonke abalwisanayo kubandla le-ZANU-PF iphephandaba le-The Herald lona lithi umnumzana Moyo usebenzisa inkundla yebulenjini iTwitter ukuhlambaza amalunga e-ZANU-PF akucele elikhokhelwa ngumnumzana Mnangagwa kanye lomhleli waleli phephandaba usiza Zwayi umnumzana Moyo yena uthi iphephandaba leli lisetshenziswa ngumnumzana Mnangagwa labasekeli bakhe kumizamo yokuhluthunela umongameli Mgabe intambo zombuso ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
yena nguye oyiqalayo indaba leyo yokusebenzisa amaphepha ndaba ukulishana nabanye abantu uzacabanga ukuthi uthi ngemva kokuthi usekuthukuthele ngiphathe intambo oze kuhanjiswa kwemibiko ama-elections ka-2013 wazela wathatha abafana bakhe ngesikhathi lesi abafana nabesizazo hhayi ukuthi berane-ke amaphepha ndaba lapha ngesikhathi sakhe wayekwenza loku wayesebenzisa imidia ukuyathaka abantu nxa yena naw engaselayo iseva yemidia nale sekunguye his underpart sekubona ku-wrong so bathi ngesikhiwa what goes around comes around
uthi umoyo uzwayi wenza njengomuntu othengela utshwala amawhisky lo kuphiwa izimali zabantwana ezama-school fees ukubana ahlambaze abanye kuphephandaba le-the herald uthini ngamazwi la
ya kuyathi ngitela sukuthi kukhona okungahambi kuhle ngoba udrata le kakufihli ukuthi kakacabanga ngendlela i-herald ephatha ngayo i-information i-special ngaso zithangwa igroupu le ethiwa yi-G40 ele-grace mgabela abafana nabojonathan esezakakasibuye nabophathukiswa awo bebanga-ke ubukhosi kalaba amadoda afanana nabomnangagwa nabanye bakhe so kuyatshengisela angani i-herald isapota umnangagwa singazi ukuthi kuyazalwa nkomoni because whatever is the power. If you cannot benefit in a real power, which would be Snabo and whoever's cabinet decisions are up on the future. For our money, you have to win a influence that can I extend by any way to the limits of information that I can, unless maybe I have to the power of the state to which it can mean for information to decisions are up. If you are born to a real estate, it's a humble and we are turning up.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz ngeselithiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora utshele idale lephalamende ngeviki edluleyo ukuthi isigaba se-Midlands le-Matabeleland yizo ezibhekane lokusilela kwababalisi be-Maths le-Science ukwedlula zonke indawo zelizwe. Njengakweminye iminyaka esanda kwedlula ziningi izikolo ezigabeni zombili ezingelamntwana ngitsho loyedwa opasileyo lonyaka. EMathebeleland South khona kusilela ababalisi be-Maths abangamakhulu amabili. Ngalokhu uZulu uthi akumangalisi ukuthi abafundi abaningi kabaphumeleli ezifundweni zabo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi ukusalela muva kweMathebeleland le-Midlands kwezentuthuko la kwezemfundo kwaqala kudaladala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Indaba yesayensi nezikolo zemathebeleland asingeke siyithathe ukuthi yindaba esuke namuhla yindaba okumele siyithathe up to 1980 ukuthi from 1980 up to about 87 ngesikhathi ezinye zama-provinci zezimbabwe ezidivelopha kwakunegugurawundi emathebeleland kwakunegugurawundi midland abantu babeyibulawa izikolo zazithisha amatisha ayebulawa awatholakala ezikolo.
UNdebele uthi nxa lungasalungisiswanga lolu daba ngokuphangisa abafundi ezigabeni zombili bazaqhubeka befeyila iscience le-Maths okuyizo izifundo eseziqakathekiswa kakhulu emhlabeni jikelele.
Kothazi abantwana abafunda ama-sciences emasi abazeli e-Midlands abazeli emathebeleland bavela kwezinye izigaba zelizwe ngenxa yokuthi abantwana abafunda emathebeleland abayipasi i-Maths abayipasi i-science ngakho lokho-ke abakwanisi abayenelisi ukuthi beyenzele nasinapa so indilongtem kwasetha i-percent emathebeleland.
Ingcwethi kwezemfundo njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu uthi ukusilela kwendawo zokufundela ezikhangelane lezifundo ze-science ama-laboratory kanye loko okusebenzisa ezifundweni lezi ngokunye okubangela ukungaphumeleli kwabafundi
ngoba mhlawumbe zingaba khona ezinye izizathu kuliqiniso ukuthi i-science le-Maths abantwana abaphumi kuhle mhlawumbe kungenziwa ukuthi kuvele nje lokho kuthiwa ngamakhiwa i-facilities zivele mhlawumbe ziyasilela kulezi izigaba zelizwe.
Ingcwethi kwezamasiko njalo ekhankasela amalungelo kaZulu weMathebeleland umnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo uthi udaba lwababalisi abafundisa esigabeni lesi bengenelisi ukukhuluma indima ezikhulunywa ngabantwana ngokunye okubaphazamisayo.
Izikolo zeMandebeleni sezagcwaliswa abantu abangaphumi kuleli eleMandebeleni, ngakho abangalasifiso njalo abangalasete kumbe amandla lothando lokuthi bafundise abantwana. Uyafumanisa kwezinye indawo umbalisi ekhuluma sisebezwakele bekhuluma ukuthi hhayi mina ngimelele inyanga ukuthi iphele anginani lezizo zeMandebeleni, ngakho abantu abesetini bese kubonakala ngama-results akhona.
Umnumzana Justin Majale ongumbalisi uthi uvumelana nalo Khumalo.
Kuqinisekise kakhulu lokho ungakhangela khona vele ku-education ethi ithi umntwana osuka kubanga lika-grade 1 esiya kubanga lika-grade 3 kumele afundise ngolimi likanina ngezigaba nezigaba. Umntwana ukuthi esebhayibhini kunalesivembu esebulandi nesikalanga esebhwanda ngezindawo nalezifundo lezinye indili azizwayo.
Umpofu uthi abantwana be-Midlands leMathebeleland kumele baphiwe indawo emakolishini bafunde ukuze babe yibo abafundisa esigabeni zabo zombili.
Abantwana baleyo ndawo ngabe yibo abafundiswayo ukuthi babe ngamatitsha. Okudivayo ukuthi amakoleji eMandebeleni kuphela yiwo okuthi nxa kuqaliswa unyaka aphiwe uluhlu lwabantu ukuthi thathani laba bantu kujaliswe ngabantu abavela kwezinye izindawo abendawo yalezi zigaba baswele. Kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba le iyikhangele ihlolisise abantwana bezigaba lezi bafunde emakolitshini bangasweli izindawo, ngoba basukela emakolitshini akibo amanye amakoleji angaphandle kwakibo avele kawabakhangeli njengokubakhangela nanti ihlupho lapho kukhona.
UMajale yena ofundisa ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo eGwanda uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo udaba lokungaphumeleli kuhle kwabantwana eMidlands leMathebeleland lulungisiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi owenu uNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo eStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizwe umculo weBlack Mambazo besithi Nomathemba.
Nomathemba wamshiya zangetwa Nomathemba ma Nomathemba ma wamshiya
sekolele
zangetwa Nomathemba ma Nomathemba
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.